Isabelo sezansi semaNdebeleni sezileminyaka singatholi izulu eleneleyo okudala ukuthi izakhamizi lezifuyo zihlaselwe indlala enkulu. Kodwa unkosikazi sitholakele Ndlovu eThakaliyawa eGwanda South uthi lo nyaka isivuno sibe nganeno kulaseminyakeni edlulileyo ngoba bebezinikele ukulima kulandela ukuna kuhle kwezulu.
Sisebenzele imbuli yethu ukuthi ingaze yafa ngendlala. Sasesilima sithola ukudla isivuno 36 bags kungama 90 kg futhi sasesithola ayi 36 amabele hlangana konke lomuntu. So isivuno lesi asisithengisi leso ukuthi sidle lembuli ekhaya. Lasta sibike isikhathi eside sibike ukuthi singaze siyelima.
Amazwe akhathekelwe ngunkosikazi Pretty Mguni, isakhamuzi seMagara Village, layo ogcizelele ukuthi uthole isivuno esihle njalo ukhangelele ukuthi sizabhutsha umnyaka.
Bengilima amabele, umumbu, inyawuthi, amazambane lendlovu. Isivuno sethu singasifikisa iminyaka ozayo.
Umnumzana Ephraim Nyathi, ukhansela kaWard 17 eFumugwe, uthi ukuvalwa kwelizwe kwe-lockdown ngesinye sezizathu esidale ukuthi kube lesivuno esihle ngoba iningi labo baba belihlele emakhaya, indawo zokugwejisa zivaliwe.
Obaba abaningi ngabantu abathanda ukuzigwejisela endaweni zokunathela, endaweni zanizani, bake bahamba ekunatheni batshonisa imini zabo, batshona ngemva kwenkomo zabo, batshona ngemva kwembuzi zabo. Hhayi, kukhanya le nyaka izivuno zihle, lezifuyo zikhona, sibili zizele ziqoqekile, abantu ngane bayaphumelela sibili ezigabeni zethu lapha. Siyaphuza sithi into embi kwesikhathi iyaba lobuhle kwezinye indawo.
Lanxa iningi lijabulele isivuno esihle, usobhuku weMagaya Village umnumzana Giyaboka Magaya uthi bakhona abasaludinga uncedo lokudla ngoba bengavunanga lutho.
Hayi, emasimini lonyaka kukhanya kube kuhle, kodwa ayisibo bonke abantu abaphumeleleyo. Abaphumeleleyo ngabantu abalimi belandelela indlela ezifunwa ngabalimi, especially ukufakeni emquba lama-fertilizers. Kulabo abazange bayenze lokhu, hhayi, akuzange kube kubahambele kuhle. Lapho kufakwe khona imiquba le ma-fertilizers, isivuno sakhona sibe sihle kakhulu, kodwa lapho kungazange kwenziwe khonoku kusuke kwatoda, isivuno sakhona sibe phansi kakhulu. Nxa sikukhangele sibili baningi abantu badinga usizo loku, especially bona labo abangazange balandelele indlela okumele zenziwe.
Okwamanje uhulumende usamise okwesikhatshana uhlelo lokuphathisa abahlali emaphandleni ngokudla ukuze ahlolisise labo okufanele bakuthole. Kusenja lokho olunodaba zisele zimadolo nzima izimbamgodi endaweni e-West Nicholson emgodini we-Mixnot kulandela ukufa kwabasakhulayo ababili ngemva kokudilikelwa umgodi. Iningi labasakhulayo kulesi sabelo lemba igolide ukuze liziphilise osekudala ukuthi lizifake engozini ngoba kwezinye indawo kugejwa kungalandelwa indlela zokuzivikela engozini yemgodi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.